Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 omgqibelo omhlaka 8 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukutshengisela ukwenziwe izalane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni izolo kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana leZimbabwe na.
Kodwa ke bakhona abantu abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli uZuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi.
Ibandla leNational People's Party lilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngempela sonto.
Ya la maqembu manje azoba amaqembu azabelwela i-survivor azabelwela ukuthi abe khona kuleague. Kodwa ke akukho okumani sazokwenza azabodliwa iwina lapha laphana kodwa ke ay bona abalesana namathimu makhulu njengabo Dynamo Zabuyalindas nabo Cape Town Platinum kuzoba nzima kulawo maqembu.
Lamhla sihlaziya isimo senguqu kuhlandla le Premier Soccer League eliqale ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe ukutshengisela okwenziwe izizalwane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana lele Zimbabwe na. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe ngenhloso yokususa umongameli Zuma esikhundleni kulandela ukuxotsha akwenze abaphathintambo bakahulumende. Kube lokutshengisela ngokuthula elizweni leSouth Africa izolo okubangele ukuthi abanye baqathanise umumo wakhona lowezimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yezalane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Nicholas Mabhena.
Ibandla le-ANC selivele lakhipha umlayezo kumalunga abo abasendlini ekhayamthetho ukuthi kakulamuntu olilunga le-ANC okumele ahambisane lamabandla aphikisayo athi umongameli uZuma akaphumi. But labo abangani balezikhalazo ngomongameli uZuma bengamalunga we-ANC kumele basebenzise ingatsha ze-ANC ukuthi bakhulume lezo zinto. Siyananzelela ukuthi kube lo mhlangano we-National Working Committee, i-committee elikhulu le-ANC, bekhuluma ngodaba lolu ngemva kokuthi kukhitshwe lo wayekungqongqotshe wezezimali labanye ongqongqotshe. I-committee lele elikhulu le-ANC liphume lisithi lona liyasekela okwenzakeleyo ngokuthi umnumzana umongameli uZuma lo mnumzana uPravin Gordhan obophethe ezezimali ubudlelwano babo sebububi kakhulu buvele bungasekho ngolwasemzini abathi breakdown of the relationship yikho bakusekela lokho. Kodwa ke abakutshilo nje basesabona ngaphambilini isekeli lakhe uZuma uRamaphosa unobhala jikelelo we-ANC uKwende Mantashe lo mcimingcebo we-ANC uZwelimkhize lapha abaphume khona besithi bona kabahambisanda lokho okwenziwe khona ngumongameli ukukhipha labo ongqongqotshe. Bathe sebekukhuluma-ke ngemva komhlangano wabo omkhulu bathi bona hhayi bayaxolisa bonke ukuthi benze izinto ongamelani bazenze ukuthi baphikisane phakathi womphakathi.
Bakhona abafanisa okwenzakala eSouth Africa lokwenzakala eZimbabwe, ungathini wena ngakho?
Engikunanzelelayo kakhulu yikuthi abantu baseZimbabwe basekela kakhulu umongameli uZuma ngoba bathi lalokhu kwenzakala kade kusenzakala namuhla mbolokhu kuqhubeka okwenzakale izolo. Bathi bona yinto yamakhiwa, le nto eyenziwa ngamakhiwa abafisa ukuthi bakhiphe umnumzana uZuma ngoba engumuntu omnyama. Esingakwazi esamsekunanzelele kodwa kunyongane kuyavela ukuthi umongameli uZuma usuka asekelwe ngabanye ngesizathu sokuthi bangamandebele babona umZulu engomuntu oyisihlobo samandebele engawubeka ngaleyo ndlela ukhanya nganosekelo lukhonabo yikho esingani siyakubona kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli uZuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi bathi bona nxa kungasaxwayisiswa ngakuhle iSouth Africa ingasuka ibe njengelizwe laseZimbabwe nxa sikhangela ikakhulu lokho okuthiwa okwezenotho okuthi sothiwa sekujunk status sokutho ukuthi sokuyabanzima ukuthi ilizwe leSouth Africa liboleke izimali emazweni.
Alo ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe in South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla le National People's Party likhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru lithi selilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Lolu khetho olwenziwa izigaba zonke zelizwe aluphumelelanga kobulawayo kulandela udlakela olwaqhamukayo. Ukhetho lolu lwalungolokukhetha inkokheli emgqoka eyisithupha. Abakhethwayo babalisa umnumzana Sam Siphephankomo owakhethwa kuba ngomunye wabasekeli bakamongameli unkosikazi Joyce Mujuru ongaphikiswanga kukhetho lolu. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leli umnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Yona iCongress izenziwa nini njalo ngapi?
iCongress akukabekwa ilanga kodwa sikhalethi seseduze nje kuzokudlula inyanga ezimbili ukuthi ngaphi akukaphelelisiswa kuzadinisiswa kodwa sikhalethi kwakhona ingaba seHarare ingaba koBulawayo akukaqedi lokho.
Kuzahamba njani kulandela ukusuka ebandleni kukamnumzana Jealous Mawarire obe yisikhulumeli sikankosikazi Mjuru?
Abadala bebandla ukuthi bazakukhalisisa lokho naye sesukile sonke ukuthi kuzomele kudinga omunye umuntu aphathe leyo msebenzi. Baningi kufikela abantu ephathini ebandleni ukuthi laba bantu abaningi abangaphatha leyo msebenzi. Yoke sikhalele ukuthi wenawo wafuna leyo msebenzi nabadala nabo bazahlala phansi bahleli bekhethe umuntu ozazathi kwenziwa uMawarire.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo omunye wezikhulumeli zebandla le National People's Party obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampa bafubembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisegwanda njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo lani balaleli mthakazo omuhle.
Ye kunjani egwanda Mkandla, sizwa kuthwali lamacimba amaningi kakhulu lonyaka.
Ekhangeni kunzima lapha abantu behlabe vela inxa zonke zelizwe inkalo zonke lezi zinde angithi bona babesigabeni kuphela athi abamandebeleni kuphela abantu bavela khona lekajana ngani kajana nje ogajana uomtare Mashingo Bhuera usiya khona le ngabona bakhona poza inxa zonke zelizwe sithi bebuya bezogola lawo macimbi ngobana abemaningi kodwa angithi lesikhathi esihamba asesiya lawo kancane kancane ephela kodwa hayi bona abantu sebeba kazile ba khona njoba sijo lanxa ugolo wakhona okuni hayi awuse igolo kwesikwazi
yikuphi lokho benza njani
uyabona ngomo la mahlabe zilalalelelo indawo nendawo ilezinto zayo lendlela ezenziwa ngayo amacimbi la nxa egolwa ngabanikazi bawo bayakwazi ukuthi bagola njani futhi bagola aphi akhona kwenziwa njani ukwenzela ukuthi kwelizayo babuye bavune futhi njengoba kuyimana yabo abayiphiwa kuvelingani khona babana sebebuya lamahluka abanye bagamula isihlahla siwele phansi sithi ngawela phansi bagole konke nalokhu okuncinyane bade bashaya babhuce bangajiyi lala amanye angithi icimbi lizalwa licimbi xa kugolwa kukhona okumele ale ayekelwa avunyelwe ukungena phansi wenzela ukuthi kuzalwa amavivane lana kube kubekelwa amanye amacimbi kanti lakhonapho abanye ngabakwazi ukuthi icimbi likhanywa njani yiwona la macimbi abatuyadisela abantu aphiqale lokhu la mahlamvu esisifini icimbi sibili eliqondileyo yileliyana eselikhulile othi nxa ulikhamba kungazi kwaphuma amahlamvu laluhlaza kuphume ongathi ngamazi ngobana liyabe selivuthiwe selikhulile phela manje laba bapho benza ubuya zonke lamawala njengomhlala yenza benza nezinto ezizilayeza kwenza ukuthi la macimbi la acine enyamalala nkomo nxa laba ababamba imbeba bayakwazi ukuthi imbeba zibanjwa njani akwenza usuke eplumtree emalalume uthi uyadinga imbeba kogudu awusoze ukwazi ukuthi zibanjwa njani yekela abanikazi benze into yabo wena usuke uthola sowulungisiwe ngoba uyabe uthi ukubambanisa nekusasa labo kuqondanela lokhu okuyabe kusenziwa
kula mithetho yini baba umkandla umhlawumbe amadale esintu angajezisa abagamulizi hlahla lapha
inkomo lo mthwakazi omuhle akula sigaba esingelamthetho okumele ilandelwe lanxa ingalotshwa ngaphansi abahlali bendawo ngendawo bayakwazi okumele kwenzakale kodwa enxa sekubuya laba abantu bavela le okunye amasiko aleyo ndawo abawazi le mithetho yakhona vele kabayilandeli lolimi lo olukhulunywa vele ngabalwazi kanti futhi ilizwe leli vele sekuyilizwe labonjwathi indlala abantu bangalamba bayakhohlwa nemithetho lamasiko lalokhu kumele bakwenze ngakho mbone ngathi imithetho lanxa ikona kayisebenzi ngoba laba abantu babuya ngamabhasi langani bahle bafike bangene ehlathini bazidingele amacimbi labo bengabuzanga lokuthi kanti lapha lesi sigaba singabe singaphansi kabantu badinga umbusobhu umlisa kumbe induna angithi abanye abantu sebazinika amandla othi bazishayela bona umthetho benza umathanda nje imithetho lanxa ikhona inanzwa ngubani kuyafana leli zwe lakhona wonke umuntu nje wenze kusekhanda lakhe
ekuthengiseni lapha igogogo libiza malini
igogogo balibalisa ukuthi lingaba kubo $25 amadola amashumi amabili lanhlanu kanti njalo sizokuthi abanye hhayi laba sebewagolile bawafusa balako ukubana batshintshise ngabothukela impuphu izigqoko lokunye ikakhulu njengoba imali phela kuleli lizwe ivelisiyilihlo lentwala ayisabona isibhono sonwabo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba umkandla siyabonga kakhulu
hayi lami ngibongile lani mahlabe zulu lokulalela kwenu ngiyakudumisa
lobe kungumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ekuhlelo lwethu lwezemaphandleni azibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
ukama
hayi siyabonga ntungameli lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ umnumzana Vusumuzi Mahlangu waqala ukwamukela kuhlelo mnumzana
hayi siyabonga kanjani sozi
hayi thina siphilile ungasitshela ukuthi udaba lwecurriculum lolu esizwa ama teacher la amaningi ekhala ngalo luhamba njani kuyini kahle kahle okwenzakalayo ungasitshela nje ngama feature
Minister wezemfundo uvumile ukuthi kube le-curriculum entsha efakwa ezikolo kodwa-ke okusuka kuphambanisi kakhulu ukuthi-ke i-curriculum le akuzange kwaba la malungiselelo ayeneleyo ukuthi-ke ibisiqala owakhathesi esikubona kusenzakala lapha ukuthi-ke uphonge wavuma nje ukuthi ayi-curriculum iyaqalisa kodwa-ke akulamabhuku akhangizele ukuthi-ke asetshenziswe kwizifundo lezo ezinto ezikhona ezinjengabo zabo-mark display eze-heritage studies nokunye nje kunjalo konke lokhu nje akulamabhuku angikhona kukanti okwesibili njalo nje ababalisi kazange balungiselele ukuthi baqalise uhlelo lwe-curriculum entsha ngoba akuzange kube lo mzamo obafundisayo ukuthi kuyini okuzakwenzakala njalo kuzakwenzakala njani okwesithathu siyananzelela futhi ukuthi i-curriculum le inezinto eziningi kakhulu kuzathela ukuthi abantwana ikakhulu kuma-primary schools baqalisa ukufunda ngowa-7 baze bayithesta ngo-3-4 okuyinto enzima kakhulu siyakwazi thina njengabosuzemfundo ukuthi-ke umntwana ulesikhathi akhangelele ukuthi alalele ngaso lalele esizwe esikubiza ngokuthi i-concentration span njalo nje siyananzelela ukuthi-ke endaweni eziningi ikakhulu emadolobheni kunzima ukuthi i-curriculum le ikwenzakale ngendlela yakhona ngoba siyakwazi ukuthi izikole ziyasilela abakhona abantwana abangene ekuteni batheze ngo-12 abanye bakumele bangene futhi khonapho bayithayisa mhlawumbe ngo-5 ukanti i-curriculum iyabe ifuna ukuthi-ke umuntu arangene ekuteni azayithayisa ntambama konke lokhu kwenza kube nzima kakhulu
manje kuyini okwezayenzakala kukhona yini elikwenzayo lina njengenhlanganiso
ye thina njengenhlanganiso ye-progressive teachers union of Zimbabwe sibhalele ephalamende sibhala i-petition sibacela ukuthi hhayi abami mbijana ukuthi bafake uhlelo le-new curriculum kukhulunyiswane kulungiselele ngoba eqinisweni elihle ezikolo lelitheni eliphelileyo akuzange kube lokufunda okuqondileyo bekudlalwa nje abantu bengakwazi ukuthi kumele benzeni njalo kwenzakale njani
kahle kahle kuyini okungaphambaniseka ngohlelo lolu olutsha i-curriculum yona le entsha nxa sikhangela ukubana ngokuya kwesikhathi kungaba lo mehluko
ye okuphambaniseka kakhulu ukuthi-ke siyakunanzelela ukuthi-ke vele amabhuku yiwo angikhoyo njalo nje-ke xa kukuthi kungela amabhuku abantwana laba okuthi ukuthi kakula kufunda njalo ababalisi kabakwazi ukuthi kumele bafundisenzenzele amasilabhasi kawakho konke lenje into eziphathane nokuthi kufundise njani kazikho so ngokuya kwesikhathi siyananzela ukuthi-ke iminyaka uzazihlele abantwana bengafundi asazi ukuthi emsebenzini lapho bazabhala njani njalo bebhalane
hhayi bezwakala esikhathi so esingasavumi ungavalelisa abalalela
hhayi kube ngile kusale kuhle balalela
hhayi lathi sibone loke ngumnumzana Vusi Muzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz okwamanje-ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sihlaziya udaba lokutshengisela okuqoqwe izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana. Sixoxa lomunye wabesifazana abaqoqe lokhu kutshengisela. Siyakwamukela kuhlelo.
Igama lami uThandiwe Ngwenya, ngingudirector we-Women Politicians Incubator Zimbabwe.
Nxa selitshengisile libona ingani kuza kuba lenguquko yini elizweni
ye sibone ngani mase sitshengisele umahluko uzaba khona ngoba lolu luhlelo lwabomama ngithi ukuthi kungabi lokubandlululana lokukhethana in terms of okwenzakalayo nje So sibone ngano mama sonke sizakwenza kube ngowethu umlando ukuthi omnye lomunye adlale iparty yakhe. And secondly sibone ngani government izasizwa ngoba esikwenzayo kusekelwa yi-constitution ekhona ethi akumelanga kube lobandlululo, akumelanga kube lokukhethana njalo abantu bonke balamalungelo alinganayo. Lokhu kuyisikhumbuzo kuphela entweni eyenzakalayo. Okwenzakalayo ukuthi after i-constitution lanethi akumelanga kube lokubandlululana, akumelanga kube lokukhethana abantu bonke balamalungelo alinganayo. Kukhona izinto ezinhle ezenzakalayo after that constitution evele zenzakala ukubandlulisa lokhu kwezinye indawo abantu bakwazi akumelanga kubandlulula. Kodwa kathathu sizama ukukhumbuza ukuthi lokhana sakuvumelana ku-constitution ngo-2013 yiye kwenzakala but kakwenzakali ngesilinganiso esithakazelelayo thina njenge-women's movement. Funa ukuthi sifake i-pressure mhidana ukuthi kwenzakalele atleast ngesilinganiso esingani sithezisugana mhidana.
Kuyini okwenze ukuthi licabange ukutshengisela lingomama? Libone ngana besifazana ibaba bandlululwa kakhulu okwedlula abanye yini abanjengabantwana kumba abagogekileyo abaningi-ningi.
Kwele uthuhlelo lwabomama sigoqela labantwana, sigoqela labagogekileyo omama. Njalo sibone ngani ukubandlulula lokhu akwenzakali kubomama kuphela, kwenzakala lebantwaneni, especially abangamankazana abagogekileyo vele bale problem naleyo ukuthi labo bathi bayabandlulula. So sizama ukuthi sikhumbuze ihulumende ukuthi okwabhalwa esisekelweni somthetho lokhana ukuthi akumelanga kube lokubandlulula abantu bonke balamalungelo lamathuba alinganayo ngoba into eyavunyelwana ngo-2013 kathi sisuku 2017 but sibone ngani i-progress yangikhona ingani phansi.
Liyathokoza yini ngokuxhaswa ngabanye abesifazane? Babuye bonke yini? Liyababona bamabandla ehlukeneyo? Liyababona benhlanganiso ezijiyeneyo? Bakhona yini abebandla lezanu-PF?
Siyababona bonke, sesike sasebenza labo bonke. Ngaso sikhuluma ngento zabomama bonke babeke phansi amabhajethi. Lapho mina ngingahlangana nalabo kuma-program esifanayo, babeke phansi amabhajethi phansi, baphakamisa amabhajethi abo kube ngumama. So lapha singena ehlelweni lolo singomama, singela bhajethi lelane lokuthi ngowe-party kumbe ibhajethi lelane lokuthi ngowhite organization. Even thina ama-women's movement sibuye sonke saba ndawonye njengabomama, saba munye njengabomama ngoba sisekhona ukuthi phe sikhuluma ngento le sendaweni ezijeneyo. Amazwi ethu awazwakali but ilizwi silingalifaka libe linye livele ebantwini abaningi, liba lo mkhosi omkhulu, liba lo msindo omkhulu okuthi ekugcineni kugcina sekuzwakali ukuthi kuyini esifunayo. But singakhala lingakhala liyi-1-1 akuzwakali, but lingabuya ndawonye ngisho even in practical terms lingabuya ndawonye lixhakalale kuyadilika imzini. So ife sikufunayo
obaba-ke
esikunanzelelayo ukuthi ma singaqhuba uhlelo lolu ngaphandle kwabobaba alungeke liphumelele ngoba kathesi sikhuluma obaba yibaba abaphethe indawo eziningi esifuna ukuthi kuthukululwe khona esithi kukothiwe aba-incharge bendawo zenalezo ngabobaba njalo obaba abaningi bayathakazelela ukuthi silufuqe uhlelo lolu. So ngaphandle kokuthi sisekelwe ngobaba amakhiye kwezinye indawo zingasela ngoba ikibo baba. So siyabadinga obaba ukuthi basisekele, siyabadinga obaba ukuthi sibe labo, siyabadinga ukuthi bengezelele futhi ilizwi lenelo esifuna ukuliphakamisa ndawonye labo. Lakusasa kulabanye abanye sibanxusile sizabe silabo ngoba ukuthi sibathiye phandle siyabe sifana lokuthi asikenzi lutho.
Sibongele ukuxoxa lawe kuhlela.
Hhayi lami ngibonile kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Thandiwe Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women Politicians into Better Zimbabwe. Sixoxelaye eseHarare. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile. Okwezemidlalo, isizini yemidlalo yenguqu ye-Premier Soccer League iqale ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya le midlalo sixoxele ngcweti kwezemidlalo uCassius Jay Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ah njengeminyaka yonke nje iqale kuhle abasekeli bayo abaningi bakhanela ukuthi izokwenza kahle ngoba ithengile abadlali abathile abagashi ngoba isikhathi emasizweni amaningi la bengathi beyisilela phambili. So athe sibathengile ama-players bayiplaye njenge-Rodrigo Mthuma bamthethe ku-Dynamos la yiplaye ama-players enye ngathi suke e-DRC enye ngathi suke e-Tanzania. So kuyathembisa khona ngokwakho ngoba sizobone bedlala umdlalo owe-Zimbabwe National Army Charity besidla iplaye. Na maybe team is strong kakhulu lakhona nje kodwa bazodliwa bona ebuqineni behlwa iCapes ngamapenalty kodwa ayikona kuyathembisa kuyihalinda singoyo lonyaka sazi kuzo hamba kanjani
ku Dynamos ke
kusobanzima iDynamos ngathi lahlele ngama players athile abeqhakathekile kakhulu ohlanisene umntuma labanye abaya abavile abawomiye ngathi umfana kalo uDintasa abaphumile baye ngaphandle kwamazwe so phandle kwelizwe so kukhona kuyilimaza kakhulu ngoba bese kuyisikhathi sokugcina belungiselela ukuthi isizwe sesiyaqala baluza ama-players anjengalawo abaphume baphandle so khona kuzabalimaza kakhulu ngoba sobona emdlalweni we-Charity Shield Caps yabadla umdlalo we-Premier League abawudlale ifike ephelileyo le weekend edlulileyo badliwe kuhomu kukhona kutshengisa ukuthi kuzoqhubeka kukhona sikubona kuDynamos iminyaka yonke ukuthi abadlali kahle nxa besithi bayaphika baphika sokulethi amanye amatima azabesehambe ngoba thi singasikhanye iCapes iCapes ngani strong izo-challenge okuthi nxa ingasiqhubeka idlala indlela edlala ngayo ngilapho ukuthi i-defend i-championship loba nje last weekend bengadlalanga mhle badolele eShabane 0-0 kodwa-ke iyathembisa nihlala kuhle kakhulu ngoba sibona ku-Champions League sesekhona kodwa kwe-Dynamos hayi ngathi akuyihambeli kahle kuzoba costa noma bezaphika letha amathimu amane ngazabe sehambile sizo
amanye-ke amaqembu afana labo Bulawayo City leCholocho lamanye angakagxili kakhulu ku-PSL wabona njani?
Ya la maqembu manjeana azaba amaqembulana azabelwela i-survival azabelwela ukuthi abe khona kuleague kodwa-ke akukho okumali sazakwenza azabodliwa iwina lapha lalaphana kodwa-ke ayi mbona ukuthi babehlangana namathimu amakhulu anjengabo-Dynamos yabo-Alinders nabo-Capes nabo-Platinum kuzoba nzima kulawo maqembu bazobe bedliwa kodwa-ke bazosurvivor la kusurvivor ankhona kumele baqale kathe sudobha ama-points 1-1 ngoba uma bengasakwenzanga khonokho isizini ngaphela ebemi kakubi ukuthi ngoba thi sibe-relegate amathimu ayi-4 isizini ngathi siyaphela sibe-relegethiwe nakhona so kufanele baqale khona manje kodwa kanye athi kunzima emaqembini amancane kakhulu njengeminyaka yonke esikhangela amathimu amakhulu anjengabo-Dynamos Alinders ne-Capes ne-Platinum Stars lamanye nje siwaziminyaka yonke ukuthi bazabuye phambili amancane
alo ke nguCassius Jays Manampofu ingcwethi ecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja ngayo engoma
Ingoma, ingoma, ingoma ka Sandra Ndebele ehamba lomzo 7 besigqibela uhlelo lwethu lamhlanje. Igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.